So we see card is in the VOA in the valley.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku-6 Mbimbitho 2023 ngoChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lwabathengisa esitaladeni sika-5 Avenue koBulawayo ababikwa bengabebandla lezano PF bevela kwezinye izigaba zelizwe lokhelu sidla uBhedu.
Abanye bangabe kuqembile lezano PF sibili, abanye njalo besemaqembini amanye athiyeneyo agoqela bona labana OTBC omthwakazi ozaphu.
Ibandla le-CCC liyakulandula ukuthi kula malunga alo lawo athengisa kulesi sidalada.
Akula malunga e-Citizens Coalition for Change ku-5th Avenue. Into ekhona ukuthi abantu bakhitshwa.
Kwezemelika, kambe uMongameli Joe Biden engaba eqhuba kuhle umsebenzi na?
Mina mbona ngathiwa uMnumzana Biden is doing a great job.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lwabathengisa esitaladeni sika-5 Avenue koBulawayo ababikwa bengabebandla lezano PF bevela kwezinye izigaba zelizwe lokhelu sidla uBhedu kulelo dolobho. Abanye abantu laba babikwa belala esitaladeni lapho abangcolisa khona ngoba kungena zambuzi eduzane. Abantu laba babikwa bebhadalisa abantu njalo bebhalisa ukuthi bavotele kuward 1 eyiyo egoqela inziki yaleli dolobho. Kodwa isiphathamandla sebandla lezano PF uMnumzana Joseph Chuma ulandule ukuthi laba bantu bathunywe libandla lezano PF.
Izizalwane zelizwe lethu laseZimbabwe bahlangene khonaphana abantu bangikhona, abanye bangabe kuqembile lezano PF sibili, abanye njalo besemaqembini amanye athiyeneyo agoqela bona labana OTBC omthwakazi ozaphu, abanye njalo yilabana vele abangenziyo okwamabandla. So kunzima ke ukuthi uthi abantu abathengisayo emgwaqweni ngabantu bethu abezano PF kuphela. Njalo futhi siyakwazi ukubana i-council yakithi lapha koBulawayo yavala indawo lapha ababevele bethengisela khona indawo yasegodini. Sokule minyaka ethize nawo kulokuthi kuyalungiswa kuyakhiwa. Pho-ke ukuphuza konokwana sokusenza abantu becina bengena ezindaweni ongamelanga bebekhona khona. Ngakho-ke kuyadinga ngalo ubana ngabe i-council yathatha izindaba le seriously, lalaba abantu bakhona yabona ukuthi ayithela khona ikhampani yengona nxa ngayiphamba emele ilungisa egodini laphana, bakwenze ngesiphazima baphangise ukwenza ukuthi abantu labana bathi ba-relocate bayongena khonaphana egodini bathole indawo yokusebenzela esemthethweni. Kodwa ke noma kunjalo futhi bona abantu kakumelanga bephula imithetho ngabomo, ngoba thina njengebandla lezano PF sibandla elifuna ukulandela umthetho njalo elifuna ukwenza izinto ngendlela yomthetho. Akusikho ke ukuthi bona kulokuvikela ukuthi izokwenziwa ibandla lethu kumbe abantu abanakumbe sebengabethu. Njengoba ngithilo ngabantu abayizidalwa zalapha eZimbabwe abanelungelo lokuba ngama-members of any political party engabe ikhona. Kuphinde kube labanye vele abangangeniwe nalezi zepolitiki labo yabathola futhi khona pha.
Ungasitshela ukuthi kuliqiniso na ukuthi abantu laba kuthiwa kabaveli koBulawayo kumbe ezigabeni eziseduze khonapho ngabantu ababuya bezolala emgwaqweni lapho abathengisela khona, kuliqiniso yini lokho?
Lokhu sesikuzwile kukhulunywa ngabantu abathiyeneyo. Ye, bakhona sibili abanye ababuyayo bevela kwezindawo befike bebuya bezothengisa izinto zabo lapha koBulawayo. Sengesikubona ubana abanye babuya bevela magonyeti awembambayela amagwili into ezithini ezinjalo nje babuye bethengise abanye ngalo abanafika bethengise bephinde bebuyele kodwa abanye bangikhona sebaze bagcina bahlala khonapha baba izakhamuzi zakhonapha kobulawayo konke lokhu kukhona sibili kuyenzakala njengoba nje iZimbabwe ililizwe elikhululekileyo bana umuntu angahamba ngaphi langaphi kodwa isixwayiso mina enjalo ukuthi yona ngithi yona banike sona ukuthi xa lifikile phela emzini wabantu fikani ngesihle lifunde okwakhonapha emzini labo elifike khona lihlalisane labantu bona labo elibathole bekhonapho hatshi ubona lifike selicine lifuna ukugada phezu kwamakhanda lapho liyabe seliseli wrong ngiyabazonda abantu nxa sebefikile benze njalo babone yiba sebefuna ukugijima sebefuna ukuma bebe ngabo councillor sebefuna ukuma bebe ngabo MP balezo ndawo kodwa bejiye izigaba zabo khonokwana yiko okugcina kusenza ukuthi kona i-development ingabi khona ngoba laba bantu babengela interest yaleso sigaba laba bakhona interest yabo iyabe isemuva emakhaya lapha abasuke khona.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye kumaviki amabili adluleyo amapholisa kamanisipala wedolobho lakobulawayo ake azama ukuxotsha abantu laba kodwa kwaqhamuka udlakela kwalimala amanye amapholisa acine esebenzisa imibhobho elenhlamvu zamarabha. Amapholisa ayithoba munwe munye abotshwa ngemva kwesehlakalo lesi esetheswa icala lokufuna ukubulala. Kodwa ophethe isikhundla somgcini isihlalo wabatsha kubandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo uthi amapholisa la ayetheswa icala leli abalenzanga icala leli ngoba abakwenzayo kusemthethweni kungafani lokuthi basebenzise inhlamvu ezibulalayo njengalokho kwenziwa ngamasotsha eHarare.
Amapholisa awekhansili lawa ayethisa umlando ukuthi badubula amavenda awezanu PF using what we call amarabha bule yekuliqiniso ukuthi lokhu kwayenzakala proportionate ngesikhiwa ngoba into esiyikhangeleleyo thina sisebenza sizikhangelele ukuthi umthetho usebenze without what we call selective application of the law. Amapholisa awekhansili adubula abantu baku 5 avenue angamavenda awezanu PF sokuthela abantu abaku 5 avenue they were declared as illegal vendors bazinika indawo because ngabezanu PF and njalo that's why libona amapholisa lawo asethisa umlando akowe attempted murder because they dispersed abantu bezanu PF. Aso ukuthi ilizwe leli libopha amapholisa ngoba basebenzisa izikhadi ngesikhathi esingayisizwa hayi bayethisa umlando simply because kwadutshulwa amavendi awezanu PF abangekho emthethweni lapho abathengisela khona abayibo abafakwa ngabantu bezanu PF okungekho emthethweni according to the Urban Council Act. Uchairperson weNeanda district owezanu PF wazwakala e-address ama-vendors on the day in concern ukuthi akula muntu oxotshwayo. Go back and start do your business as usual u 5 Avenue as if that area is designated for that business. Encourage abantu incite violence yiyo okumbe okulicala elikhulu eZimbabwe. Abanye abantu bavolele esithokisini for inciting violence abezanu PF they are not. Thina njengemthwakazi the Republic Party sithi lokhu igugura kundikithi ngoba amacala ayiwo like lokuyana okwayenzakala eHarare kusosha elaguqa 45 degrees lidubula abantu alizakeliyanjiswe ecourt alizakele ibotshwe up to day but abakithi abayibo abayenze into eyayisemthethweni ngoba amavendi ayesejikijela eyala eresist umthetho owe-city council kumbe umthetho welizwe just because bona ngabezanu PF they are untouchable. Yikho okwenza ukuthi amapholisa angu-9 awe-city council yakobulawayo ethisa umlando we-attempted murder which is unconstitutional and i-council izasebenza njani nxa izanu PF isithi yona ayikwanisi ukubotshwa kumbe abaxotshwa wherever they designate themselves according to the law. So sithina sithi lokhu yikusivimba lokhu yikupinda indlela zonke eze-grand plan ezokuncindezela abantu besindebele ezokuncindezela abantu bakomthwakazi from Zambezi to Beitbridge.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla somgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhinga. Njengoba i-Studio 7 ingakhethi hlangothi, siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithani Chirotsa, yena othi ibandla le-ZANU-PF lifuna ukugcona nje ibandla le-CCC phezu kodaba labantu la abathengisa esitaladeni sika 5 Avenue.
Akula malunga e-Citizens Coalition for Change ku-5th Avenue. Into ekhona ukuthi abantu bakhitshwa, izalukazi zethu ezakontuthu ziyathunqa zavela zakhitshwa, kwathathwa abantu abavela ngaphandle kwabulawayo, vela abantu abatsha. Thina sasikwazi ukuthi ubulawayo uyagcina osikhulile, sikwazi ukuthi ubulawayo uyagcina intanjane. Kathesi into eyenzakalayo kubuya abantu abavele abangela ma-address kobulawayo. Uzananzela ukuthi ungahamba kathesi ebusuku ku 6th Avenue uzananze ukuthi abantu bayavelela esitaladeni khona pa ngoba abalazindlu kobulawayo. Abantu labana balala esitaladeni ngoba iZANU-PF ifuna ukuthi abantu labana beregister ukuvota ku ward 1, bafuna ukuthi bethathe ward 1 beyenze eZANU-PF. So iZANU-PF yabilokhu ibuthelela amavenda ku ward 1. So sikhuthaza abantu abasekelayo bonke abafuna inguquko elizweni ukuthi behambe beregister ukuvota, ngoba kuthange bekulamasoja, indaba yangkhona sizeyangenelwa lamabutho. Yikho phela bencitsha i-opposition laba abaphikisayo i-voters roll, ngoba i-voters roll liyana siyinto yamabutho.
Ungasitshela ukuthi liqiniso na ukuthi abanye abathengisa o 5 Avenue ngamalunga ebandla lenu?
Lawo ngamanga aluhlaza joko. Into esisenzakala kuntuthu ziyathunqa ikuthi abantu bezana ibasebenza i city council ibasebengumsikeli. So abantu abathengisa laphana ku 6th Avenue lo 5th Avenue ngamalunga eZANU-PF, ngoba uzotholela indawo yokuthengisa kumele kube card leZANU-PF. Kwathi ngemva kweCovid satshela amakhansela wona la alandela uMonsora, sabatshela sathi lingakhipha abantu, bona bathi kuthiwa uhulumende uthe khiphana abantu. Sabatshela sathi silezalukazi zethu ezakontuthu ziyathunqa ezivele ezithengisa khonapho, lingazikhiphi, bona bathi balandela umthetho weCovid. Nasasikwazi ukuthi bengavele libakhiphe, bengavele bekhitshwe. Into ezakwenzakala ukuthi kuyafakwa abantu beZANU-PF. So kwathi sokusiba lokhetho luka provincial chairperson kweZANU-PF, yikho sabona abantu abaningi abangahlali kobulawayo sebelethwa sebelethwa ukuthi bezothengisa ezindaweni zonezo. Abantu labo saqalisa ukubona songabantu vele abaphethe amakhadi ezanu begqoke impahla zeZANU-PF. Labo abatshoyo ukuthi kuthiwa ngamalunga akusela lunga le u-CCC vele ayila muntu lapha, ngoba bonke abantu ababethengisa lapha sebakhitshwa. Sokulabantu abatsha beZANU-PF, njalo iZANU-PF ihamba ithatha izimali ebantwini laba. Imali izokuthengisa ezamabhe asahambi kumsitheli, imali esezihambe ezikhwameni zabantu beZANU-PF. So esingakutsho ngesikhiwa ukuthi yikhu ku-City Council.
Hello ke ngumnumzana Swithani Chirotsa, isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Uba manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe, i-inflation, sehle saya ngaphansi kokuliqanda, u-minus ngesilungu. Kutsho umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube etshela leli phephandaba. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umanisipala wedolobho lakobulawayo uke wavula amanzi okwamahola amane nje kuphela ngemva kokuwavala okweviki yonke. Umanisipala walele dolobho uthi ukucithwa kwamandla kagetsi lokhu yikho osekubulale imitshina yempompi ezidonsa amanzi. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Chakazo umselivuka njani njandonke ayisiyabonga. Ngicabanga ukuthi abantu bezimbabwe bonke laba abaregista abantu abatsha bazilungiselela ukuthi ukuvotela i-TPC balambele ukuthi bathole uhulumende omutsha. So sicela ukuthi abantu be-TPC ubukhokheli bungaphoqi abantu bezimbabwe bangahlali begoqa izandla bathule kungabe likhona abakwenzayo ngoba manje kufana ngabe sebele plan B ukuthi njengoba izani sisale ukwenza ama reforms sibe la yiphi plan ukuvikela amavoti abantu bezimbabwe ngoba manje zi ready sikhangelele ukuthi siyabuya sizovota asikhangelelanga ukuthi bazasitshela ngokuthi kurigiwa ama-election bazasitshela ngokuthi sibe sekhod bebuyela komalaba futhi sikhangelele ukuthi bebe i-solution yokuthi bazavimba njani ukuthi kungarigwa ukuze sithole uhulumende omutsha ngoba manje sesikhathini esivi esinzima kakhulu. Siyabonga basakazi okhuluma ngudawu 263 sile themba ukuthi umnyalo inyanga leyo ezizayo ukhona okungcono esiza kuthola. Siyabonga ngoba sihlungisele kuyavota sikhuthaza wonke umuntu ukuthi abantu basukume bazimisele onyaka kufanele siyetshintsha isimo sakithi. Siyabonga
siyalibingelela siyalibingelela abantu bonke abakustudio 7 abalaleli bakustudio 7 kunye labasakazi bakhona hatshi bo sesidiniwe 42 years sihamba lezani ilamanga wonke ukukhuluma ilamanga abakusekelayo ngabasuthayo abadlaliyo bona abakhuluma ngabadlali bakhona esilabo abakuzana abahawula silabo kona bahawula du abatholi mix kodwa kube phethe bemfumbathi sibhakela abantu abatshiya le nto abayibona abayikhangele balimazi abahambe labantu le nto abayibonayo ukuthi lapha singanceda kwini asingene kukhona okokuyi-one okokuthiwa okuyi-one khokami angikwazi nakho kupolitiki kodwa ngenkulumo zabantu ebazikhuluma abantu bangikwazi ukuthi bacabangani izanu ilabantu bayo
linjani basakazi westudio 7 mbingelele umthwakazi wonke laphana jikelele ngifuna ukuphendula lo mama weBotswana othi phambili nge-TPC phambili ngochanisa thina sisakho nje sibambane lamashona umtshado wethu lamashona sisiye emaphethelweni unity accord kankomo lo mgabe yehlula ukuthi size sibambane lamashona ukuthi hayi sibulala abulala abantu bakithi abadlula 40,000 so thina ukuthi singekele ukuthi sithole umthwakazi wethu ubana kulo mama weBotswana othi phambili ngochanisa umthwakazi uzobuya kuphela uyathanda kathandi umthwakazi uzobuya kuphela. Ngiyabonga abasakazi ngokuhlala seSouth Africa igama ngobheka impilo nyati
njani. Siyabonga inyozi siyabonga kukhuluma ngudawu 263 hayi siyabonga siyanazelela ukuthi abantu abatsha bayanazelela ukuthi izanu p f liqembu lemgulukudu gulukudu ecabanga ukubulala abantu kuphela akulanto abayicabanga. So abantu abasasele esesinenkinga labo ngamakhehla lezizalukazi emakhaya abalokhu berojwa ngesikuba kodwa abantu abatsha kudala baphuma iningi labo lalela le igengi le engafuni ukuyasebenza ehlale kubelokhiphiwe imali okuthenga intengo emakhaya konke lokhu sikubhekile kodwa ngicabanga ukuthi abantu abaningi abarejista manje balungiselela ukuthi bathole uhulumende omutsha i-TPC bavote ngobuningi sike sitshintshe uhulumende khiphe imigulukudu le zigebenga ezilesibindi sokuthi zikhiphe umculi esiteji owunkidingi ngenxa yokuthi ukhuluma iqiniso izigebenga. Siyabonga siyabonga ukuthi lo studio 7 khiphe indaba zonke ezinjalo. Siyabonga wasakazi
sakazi omuhle lani lonke balaleli kulapho ku-studio 7 okhuluma ungusiba likhulu umfana kanyoni ehe hayi sakazi siyabonga kakhulu ngibonga engeke ngizwa lapha ubize indoda ehlaziya ezepolitics ekhuluma iqiniso ngeqembu le-TPC asilizondi le qembu kodwa into esizondaka ngamanga kambe la madoda abhoda kuphathole ukuthi anithazowina ngoba uma uhamba emakhaya ukhulume ne-TPC endaweni zemakhaya deep bakutshetha sifuna ukuzwa lokhu ngoba laba abantu bahambe kusuku befike efarmapost kuphela kusenatoyo ezihlahleni bahamba nje abathakathi abaqonde ebantwini wabesaba uyabona ukuthi abantu bazobaxotsha ayikho le nto ekhulunywa ngoloba umagalela hayi kusho ukuthi ufuze umholi wakho namanga lo wathi wabona utrump lo wathi wambalushamisa mna iqembu lela kodwana alilayo into elingayenzela abantu bezimbabwe eqinisweni vele akaze lenze lutho i-opposition ndiyana yabona iqembu elingathi lingafaka umfutho ngisho lasephalamendini lasebantwini nje ikakhulu vele abangapha mina ngikhulume abantu besindebeleni ngoba vele already i-country eli-divided ngoba kwenzakala ilutho ezindebeleni into zonke zezokalekarali so mina ngikhulumele ukuthi abantu bevotele i-MRP bonke abantu bebengapha tipsi mafuna ulalela amanga uvotela amanga aqhubekwe khona kodwa-ke izani ekhaya abantu bakithi lihlale phansi silungisene indawo ikhona indoda emileyo ebizayo iyamemeza ichumayela ivangeli lokuphenduka ukuthi abantu beze ekhaya umqondisi we-MRP sizani sonke sisapotele umuntu uyakudinga nami uyangidinga hhayi bo-tipsi ezani phepheke ekhulume ngayo bethe yazi zinozayo i-tipsi hhayi into esilindile ukuthi idliwe itinta igama futhi ngoba into abayaziyo sebatshintsha ka-20 amagama bayatshintsha futhi manje bayagcina sebezibiza bathi beyinato
Studio 7 lapho ngapho ngase-America linjani hhayi thina siyaphila banjani bonke bathathelethi bezindaba sithi izindaba ezimnandi hhayi siyaphila hhayi sele sibili wonke lesele hhayi siyabonga babesile sile abantu bamlima siyabonga likwenzayo ansizele umuhle kakhulu hhayi simbone nje umbone yani kunandapha hhayi kuyahamba kuyahamba kuyathengisa ulinyakangani kuza kumelela siyaphumelela ngikhanyele ngiyangikhanyele kuzaphumelela hhayi hayi bayenza ngoba hhayi nkomo vele nawe ihlaba ibulale iyakhatha we ikhatha balunga nkomo lokhu ngikhumalo lokhulumayo siyabonga siyabonga sebozesitesiliya izindaba zethu zisarthandra sekakhulu hhayi kuhle siyabonga siyabonga madwa
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo uphatheke emkhosini wokukhumbula isehlakalo sokutshaywa lokubulawa kwabensundu ngamapholisa edolobheni leSelma e-Alabama ngomnyaka ka-1965. Leli lilanga liqakatheke kakhulu embalini yelemelika ngoba ngemva kokutshengisela lokhu okwakukhokhelwa ngumuyi umnumzana Martin Luther King Jr. lenye inkokheli yabensundu yikho okwabangela ukuthi owayengumongameli umnumzana Lyndon Johnson avume ukuthi abensundu baphiwe imvumo yokuvota. UBiden ufole labalwela ilungelo labensundu bahamba phezu kwebholoho lapho okwachitheka khona igazi. Kusenjalo, amanani awethulwe nguhulumende welemelika atshengisa ukuba uMongameli Joe Biden usesungule imisebenzi edlula izigidi ezilitshumi lambili, i-12 million, selokhu waqala umsebenzi kuminyaka emithathu edluleyo. Amanani la akhomba ukuba lokhu akukaze kwenzakale selokhu kwedlula iminyaka phose engamatshumi ayisithupha. Lokhu kwenzakala lanxa umnotho welemelika uke wahlakazwa lubhubhane lwe-COVID-19 ngenyanga ezilutshwana isanda kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
bonama pandits bathi has never been done in 60 years. Singakhangela futhi kulama bill apasiweyo anjenge Inflation Reduction Act, insulin, lamanye amaningi okuncedisa abantu abakade belezikweleti zokuhamba esikolo ukuthi ba write off zona lezo zikweleti ngoba abantu sebeqamuka ngendaba zokubhadala imali eziningi ezikweleti zesikolo ngoba ngama interest angkhona abengapheli. Kade kulabanye kade balama school loans from the 1960s and 70s ogogo labanye abahamba emsebenzini ukuthi izimali zangkhona zazingabhadaleki. So ukuzikhansila kade kuyenziwe nguBiden, ama-courting akangeni phakathi kwendaba yangkhona was very helpful futhi nge-positive indication for the economy ngoba abantu baye besebele mali eyokusebenzisa kwezinye izinto in terms of investment or ukuthenga new things in the economy.
Kodwa nxa ukhangele wena ikakhulu sikhangela ukubana bekulobhubhane lwe-COVID-19 kuyatshengisa yini ubuciko obenziwe ngumongameli Joe Biden ukuvuselela umnotho sivela kusikhathi sona leso?
So mina mbona ngathiwa umnumzana Biden he is doing a great job ngoba sikhangela laphana kulo mongameli Trump sase siyesaba ukuthi hayi kwakuzaba lempi i-World War 3 anytime ngoba kwakule new things every day being said by the most powerful person on the planet. But hayi okwakathesi ngathiwa inhliziyo zethu sezihlale phansi for a minute ngoba sibona ukuthi the domestic affairs ziyachisa and the international affairs ziyaqhubeka phambili ngokuhamba kwakamongameli e-Ukraine sending a very powerful message ukuthi America mayengumngani wakho it's with you through and through. Ngiyabonga.
Lati siyabonga mnumzana Tim Muringai sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika obe khuluma esecingweni esedolobheni le-Ohio.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Hi. Manai. Wazen. Zwan. Ngikhonje njengowindo mthoba. Ngikhonje njengowindo mthoba. Zwan. Ngikhonje njengowindo mthoba. Zwan. Ngikhonje njengowindo mthoba. Manai. Ngikhonje njengowindo mthoba. Conjunction of windom tova.
Umanayine esidumela ke uhlelo lwethu lengoma ethiwa yona ngikhonjwe njengowindi womthova. Isikhathi so singasavume ukuba siqhubeke sisonke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ngo 7:30. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa.